umuntu ohamba phambili kuma Republicans kulabo abantu abafisa ukuthi bemele lelo ebandla ukhetho lika 2024 yikho ke yena esithi uyahlukuluzwa ngenxa yokuthi abafuna ukuthi engene esikhundleni okwesibili kodwa esikwaziyo ukuthi kulamacala okuthiwa akhona ahlanganela lokuthi wayengabhadali kuhle izimali ku-Internal Revenue Services okwenza ukuthi omunye umanager ehofisini yakhe ebotshwe egwetshwe
kwele Zimbabwe kungenzakala na babanazi
eZimbabwe siyazi ukuthi kwaba lesikhathi lapho wayengumongameli ubanana abotshwa khona ebotshelwa ukuthi walala emacansini labo baba kodwa kuthiwa anxa abanye bekhuluma bathi hayi lokhu kwenzela ukuthi engangeni esikhundleni sika Robert Mugabe ngenxa yokuthi abanye babesithi uMugabe kaphume uThembo Mahati waphuma esikhundleni ngenxa yokuthi walala nomfazi womuntu kuthi kunjalo nje sizwa kuthiwa upresident Mnangagwa ngomunye akade besebenzelana labanye ukuthi bekhiphe igolide elizweni izimali zangkhona zingaphenduki kuhle okulicala elingabophisa umuntu kodwa asikezwa ukuthi kuzenzwa njani izinto zenziwa ngendlela etshiyeneyo ngapha ngenxa yokuthi umtshutshisi wamacala ukhethwa nguZulu umtshutshisi bamacala bakhethwa ngumongameli bekhethwe ngabantu abasebenzela umongameli ngakho nyeke bavukela umongameli sebemtshutshisa yena icala